Ukufa kwenkomo lokhu kuza ngesikhathi iningi labafuyi lilokhu likhala ngenkomo ezafa nakenye ngenxa yendlala lokuthilela kwamanzi. Kuthe ngokuna kwezulu eliningi lonyaka, iningi labafuyi lijabulele sithi inkomo zizathola amadlelo kodwa sezikhala njalo ngoba imikhaza sidale imikhuhlane etshiyeneyo osekubulele ezinye izifuyo. Umnumzana Charles Dube oyisakhamuzi esengezane eGwanda South odibhisa inkomo echelesa uthi izifuyo zabo zihlaselwe imikhuhlane etshiyeneyo.
Hayi uDube, silalo thina ngapha enkomeni ukhaza idibha lakhona lutshwani zidibha gqo, so sizisiba le mikhuhlane eminingi inkomo zakithi ngapha ngenxa yemikhaza. Ezinye nje ziphonga uqhuqha nje iqhuqhe nje inkomo nje iqhuqhe izizife, ezinye nazi ngapha ziyaqhula angazi ukuthi kuyabe kungumkhuhlane banonto nje kwenza inkomo iqhule nje. Le ukhanya kulezi nsuku futhi sezifuna ukuba lezilonda, izilonda lezi amapuntupuntu emzimbeni lapha.
Umnumzana Dennis Moyo oyisakhamuzi eNandan eGwanda North layo ukhala ngodubo olufanayo.
Ukufa kwezifuyo so-affecte even abantwana abaningi ezikolweni abazahamba nzima. Ngikhuluma nje endaweni yakithi lapho esigabeni ongomakhelwane ezikwakweni. Sokufe omunye umuzi kufe about 7 inkomo zigqitshelwa zonke. So utsho ukuthi vele yinto enzima kakhulu ebantwini. Uthi ngabe kuyadingeka nabohulumende uyangenela sibili ancedise izakhamizi ukuzama ukuvikela lo mkhuhlane. Ungananzela amadibha imithi yakhona inzima, ibuya nzima, inkomo zidibha kalutshwane. Njalo inkomo zibhizi ziyathela.
Umnumzana Mzobanzi Thabile esinye njalo isakhamuzi seNandeni sikhala ngokusilelwa kwemidi yokuhlaba inkomo athi intengo yayo iphezulu kakhulu.
Imikhuhlane iningi kakhulu emkhaza ithwalisenzima inkomo. So-ke manje eyi besidinga uncedo olukhulu kwedlelo lokho, ngoba sonke isikhathi uma inkomo igula sikhipha imali sibhadale 10 rand ngenkomo eyi-1, wathi uma ngabe zingu-20 wenza njalo leso sikhathi wathi imali yawulayo. So uyabona ukuthi lokho vele kunzima lokho. So manje sicela uncedo ukuthi sithole usizo ukuthi inkomo uhulumende abuye la singena asisize.
Umnumzana Stephen Mathema laye oyisakhamuzi eNandeni uthi lanxa bebhadala imithelo yamadibha imidi yokudibhisa iyasilela.
Idibha liyazishotela kodwa siyathela, so imali yakhona eyomthelo kasisakwazi ukuthi isebenzani. 2, inkomo zethu zinama-lamb skins sezinye zivuka amangqina asincediseki. Ama-vetinary akhona kodwa ke imithi kayikho. Ama-vetinary kuqala ayehlaba iinkomo zethu nxa sokuza izulingana kakhulu njengasema-vetinary ayehlaba kasimalethi hamba mahara ukuthi sazi ukuthi kumele senzeni kasikwazi.
Umnumzana kwakhiwe Dube isakhamuzi sesengezane eGwanda South layo ukhala ngodubo olufanayo.
Umuntu olenkomo kumele azithengele umuthi azihlabele. Manje abanye nje badonsa nzima imali zokuthi sithe bathenga umuthi abalazo. So inkomo zigcina sezihlatshwa imikhuhlane njengeyemkhono, zibanjwa ngabo foot and mouth. Khathesi nje zikhona ezibanjwe imikhono ende ziyagcina zithelelana ngoba akula muthi wokuhlaba e-vetinary. Umuntu kumele azithengele umuthi.
Umnumzana Enathi Mdlongwa umqondisi wogatsha lukahulumende olubona ngokunakekelwa kwezifuyo kathandanga ukuphendula imibuzo esimthumele yona ngalolu daba lokufa kwenkomo lokwehluleka kogatsha lwakhe ukudibhisa izifuyo. Abafuyi benkomo bakhuthazwa ukuthi badibhise inkomo zabo njalo nje baphinde bazihlabise ukuze zivikeleke emkhuhlaneni etshiyeneyo. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawondeni eGwanda. Ngingu-Albert Ncube.